Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Alifuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elebandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacathengelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngapi.
Ngiqinisa abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufile abantu sebezwile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Inani lasebeligcikwane le coronavirus elizweni seliphose lafika inkulungwane ezintathu 2879 labulala abangamachumi amane lanye 41. Lokhu kwenzakala amankampani amaningi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale silegcikwane le-coronavirus. Umsakazo we-ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe yilolu dubo. Idale elimqoka elemandla lezanu PF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikitsho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga le-Politburo umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe itshefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana uTilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitshini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcinisihlalo kaWard 21 oyebandla le-MDC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabukakusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike watshaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandla leli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe obulawayo bantshontsha imali, utshwala namanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngulube ubikwa engomunye owaba ama-mask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa Ela mamaskla umnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathintambo kahulumende ubona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe izolo uthe ukutshengisela ufuna ukwenziwa kusasa akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi akhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into, bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo. Lanxa bangaze besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani, kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kadena uthethi one lobe athengisela phezu one. Ngibona ngathi khona lokho lakho nje, lanxa abantu beyangenanga emgwaqweni beyisabile, kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba baphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokhu. Ye, ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufikile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye namapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubone ngani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batho njalo balise abantu ukuthi batshengisele, ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle, kabaphathe kuhle izinto. Njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha, kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la. Ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu. Bona babakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa ubuhlungu, abaluboni udubo olubonwa ngabantu. Abantu-ke kumele-ke bamtshengisele nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele, sebediniwe kabasafuni, ngoba kulanto eze emntwini ehlezi. Ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho, kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipasipoti ngubani. Nxa bathi befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ungazozame ukuvimba mbe wenzeni. Abantu bazafuhla laba abazafuhla khona la, nxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa, kodwa bazakwenza khonoku kwezinye indawo. Lokho mbozemele iqiniso lakho. Ngakho njalo la kutshengisela endaweni zabo kuqondile, kula nto embi ngalokho. Kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni, kuzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Mazwi Ndlovu obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla lezanu PF ngempelaviki ungcwatshiwe kibo izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla lezanu PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla seMDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi lanxa abanye abasolwa besaziwa.
kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntanakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntanakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa umphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa abayiba babesethusela onjengobhebhe u-district chair we-ZANU PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo-councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izanu iyacatshisa izanu iyabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uthubhoyo ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhede emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale esebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona lamapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame. Sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali, intsha, abangane, lesigaba nje bebebuhlungu befuthelene. Okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi indaba ethi kuzachwayisiswa. Abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani. Bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapho ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.
UNkosazana Precious Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwambe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa lamasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele ukuthi omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lila balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi we-Studio 7, igama lami ngu-Edi, ngikhona lapha e-South Africa. Bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasalutholi kahle. Ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7. Everyday ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama. Okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane everyday uzozwa kuthiwa ngababevela e-South Africa. Hayi, sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje othene corona ubuya eSouth Africa, is it true or else lapha abafika begcine khona yilapha abatholela khona sebethola leyo corona khona lapho. Angiliboni iqiniso lakhona khona lapho. Ngingathi ukuthi nithini kodwa ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much ukuthi wonke umuntu obanjayo from South Africa. Kanti ama quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo bebuya from South Africa kuze kube namanje ngoba sazi ukuthi iport ivaliwe. Angazi njalo mhlambe ngiyalahleka kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela kuStudio 7 Masabezulu ngimisa abasakazi bethu bakuStudio 7 basebenzele umsebenzi. Ngiyathanda nje ukuthi ngingazishida ngoba sengike ngiphawule lami mayelana nomkhuhlane wekhorona kangendlela esiyiphatha ngayo kwenzenza. Abantu kungakhanyakala ukuthi ingani ezimbabwe bayadeliva bathi umkhuhlane wekhorona njani ayikho kayi ngokuthi egumeni ubaba nomama bangabe ngani nabantu abangani abaphelela ngisho emakhanda bethi ngihambele ebhaba namathutshwane bese bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo bekhuluma izinto ezifikasehla abatwana nhla sebekhuluma into esiria abatwana ababatheni okumkhuhlane esathi uzela khathana obhamchinguri babiza amaveto ahle babiza phansi athi mkhuhlane lo uvela kunkulunkulu sibili ukhawulisa amakhiwa mazila afakele zimbabwe amakhanda onanku-ke namhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amakanishi ikhoronje ukuthi ihlaselaphi yikho-ke kalinxa uhulumente sezama ukuthi uzaphophisa isiqiniseko zokuthi ikhoroni yabulala wasele kuthatha lolu ngoba yathi vele kumele atshele abantu ngokwesira sekhorona le yena wakwenza isiteki sidlala ngakho into yenzisayo namhla sezifune zizama ukuthi abe siseriyasi sokumehlula emakhonabo
salibonani balaleli bonke bestudio 7 mina engikhulumayo ngugogo maitiro wemartsouth umama wemartsouth ngithanda ukuyazisa abantu ebebandla elicolekile MDCT ekhekhwela ngumama udr T Coupe ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho umonzora kakhontesti umonzora kafana ngikhontesta badla ngicela ukulitshela lonke lithi lina kumbe nilizimisele ukuthi umonzora ngakhokhe libandla thina silo president wethu umama Coupe uvice ngobert kutu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphile njengelizwe lakhe ukhaliphani phugeni nguyozasazisa konke lokho esokusesa ukuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemu yakhe nxa iphela umonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi wethu upresident umbane singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli umonzora nxa ifuna isikhundla uzasifuna ngemva ko-2023 lapho ekhozazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kustudio 7 nijani basakazi bami abahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhe inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezane izakhamizi zisifakazi ukuthi ubulewe ngabantu bezane zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngawezano naye ecela ukuthi abhaliswe wahlaba umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izane ukuthi ngeke kwenzeke lokhu izane bengayifaki phakada sibantu bezane ababulele lo muntu unjani kodwa ubaba lo emdala engaka yena kuwumntana kube ezokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhe inkomo khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu ma kuyisigeleke ecela ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezane ungakuqali nje umdala ungaka
yebo dube studio 7 silimanele hayi khona le ndoda ezane ufika yayivikela nje hayi inkulumo ikhonde nje bhama hayi yazi angake izane ibe sitifika ngayigamenti yezimbabwe kutoyitoyile ezoba khona e-3130 okwedlula izidingo zabantu from health umntwana esiya ku-3130 or umama ekupregnant azayothola umntwana everything is down at the ashes futhi basitrikthi ngabantu abaphila abazifandela abazibonelayo abadamba amabhoda benze yonke into ngoba silana nje seke sibasitrikthi kangaka bakuphi abantu bengena ezweni ungekho emthethweni bephuma ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that clever but no let them get life outside baphile thina sabatrikisa lapha ekhaya like igovernment ezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala ama-rent I don't remember mina khona izinto kodwa igovernment izipha abantu free ezima sazi njalo ethi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like ngiyani ngiyabonga kipsokwelula kunoduma wendlovo hhayi angizisisi mina ukhuluma kanye ndoda sokuvikela ibandla ngempela mpela ibandla linganyakazi bazosuka balale phema bengaboni itoyitoye laba bantu babehola bafake emaphaketini abo basebenze nje ukuthi izile bathumele amakansila amakansila ala mali agitheza ngomphakathi emakhaya ukuthi kufanele emhlanganweni amabhasi avuka la ithi akunanto kagavernment hhayi
ekuhle enkundleni bazali asikeleni okurobhana la ngokukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungaphi laphi izano PF enika khona abantu kuhle akula kudla okuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana wezano PF kodwa lokho sokungaphezu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abosebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace bazali liyayangisa liyasiyangisa shimu siyagcina sigezi izandla
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ilunga ledale leCongress kubandla lama Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ngokuthi ukugqoka imask akuncedi ukuvikela igcikwane lecoronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. Ugome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni seTexas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe legcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaye esibhedlela bese lisiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi zedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sisiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lo mehluko lokhu saqalayo nje ukuba ku-lockdown silokhu siku-lockdown sihlezi nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena ubase-ofisini ngaliphi ilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask loba nje bekhona abanye abalokhu bephikisana lakho kodwa umthetho ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda ayikhanye ifuna ukwedlula ilokhu ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende weleMelika ezilokhu zingani ziyasekelana lo Trump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbu ngumrepublican umbu ngumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje kona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sithi ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguye othe mina ngibona nganonye yuzehluleyela ngoba nqa ngigula yime ngigulayo nqa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akula mkhuhlane yime ngibuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzisele ikhanda lakhe alandele ama scientists abuchoyo abawufundele lo mkhuhlane ngenxa ukuthi Trump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane kasuye dokotela yena yakhe advice niye politics lezinye izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela bani uTrump silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Featuring Jays Maravini. Let's do it out. Let's do it out. Let's do
it out.
Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. Let's do it out. inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla leZANU-PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikisho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshengelwa ukuthi baqoqa umbhikisho wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngaphi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.